So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 Mfufu 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukucecebuka nxa bengalandela uhlelo lwe-referendum.
Bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-elections olwemperengwa lasenyanga ngempelasonto.
Hatshi lingalahlimbelele ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emperengwa lapho sazisuza bayikhathesi sesile number efika kuma-100 and some.
Lamhlanje sizalethulela ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJuice exoxa lo Ezra Chisaswanga.
In fact, uJuice ngamthiwa eGoli kunokunye into kwakuyenzakala nje kuyiphathi nje abantu bafunga ukuthi Juice because nganginathi Juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje ngiqalisa ngoJuju.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna yesigaba sentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukucecebuka nxa bengalandela uhlelo olusemthethweni olwe-referendum. Undiweni uthi i-referendum okulukhetho oludinga ukuba uzulu wesigaba uyafuna yini ukucecebuka kulizwe leZimbabwe kumbe abantu besigaba bengaba bebaningi abathi hatshi kungenziwa. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Lapha emhambeni zami emazweni amaningi kakhulu bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa ukuthi inani yabantu abaseGoli ifika ngaphi. Kodwa lokhu kumele sikwenze madoda ngoba nxa umkhetho uzathutsha kweZimbabwe and election is disputed njoba siyakwazi ukuthi izaba disputed, umkhonto omkhulu esingawucupha ukuveza incwadi leyo ukuthi inani yabantu abangaphandle kwelizwe abangarejistileyo bangena ku-independent different vote nansi nani. Ngikhuluma lokhu ngoba inkulumo leyo sesiyikhulumile emazweni amaningi ku-African Union, ku-United Nations, kumahulumende amaningi, ku-SADC khona sesikhulume labo bonke bakhangela khonokho ukuthi hayi mdlali into engasihlomisa lathi njengamazwe nxa sesikhangela i-disputed election yikuveza imvelophu leyo ukuthi imhlambi yabantu laba abangangenanga kumkhetho ifika ngaphi. Then sesikwazi ukuthi hayi noma umkhetho uqhubeka eZimbabwe khonapha kuzaba lokudonselana, kuzaba le-vote rigging, kuzaba lama-fraud, kuzaba lezinto eziningi kodwa singaveza incwadi leyi evela kudaso inikeza izizwe eziningi amandla ukuthi zingenele into yeZimbabwe, zingenele ukuganga okuqamuka kuZANU PF, zingenele ukuthi noma is disputed, noma iZANU ingafuni ukuvuma kodwa ngenxa yencwadi le sizaba lohulumende omutsha.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani? Kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze.
Ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe ngxe into engakhanyisela kahle yi example esiyibone nje amalanga lawo abadlulileyo. Nangu Putin wenzile independent referendum, wenza independent vote e Eastern Ukraine. Eseyenze khonoko wama egcekeni ukuthi ngalelo ke mina sengithatha umhlabathi lo ngoba ngenzile independent vote phakathi kwabantu labo. UPutin kacelanga imvumo ku-Ukraine ukwenza khonoko. UPutin kacelanga imvumo ku-constitution ye-Ukraine. UPutin kazange asebenzisa ama-structures ze-Ukraine ukwenza umthetho lo. UPutin ignored totally and thoroughly and completely i-Ukraine, le hulumende wabo, le mthetho yabo, le constitution yabo. Wathi no, let me go to the basis of democracy, which is the plebiscite, the ability to vote and cast a vote in a ballot box. There I will hold my argument. Lati, Bantwinkos, lati, we can do that. We do not need firearms to do that. We do not need anything miraculous to do that. Okudingakalayo nje ukuthi sikwenze. We do it. That around lokho kunika izizwe eziningi amandla ukungenela indaba yeZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yendaba zinduna ubexoxa icingweni le Studio 7 eseBilitane. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa lasenyanga ngempela sonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lwezigaba zombili zona lezi. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections e-insiza lasemadobho. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasmanda.
Mahlale Zulu lizwile impumelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njenge-CC. Hhatshi lingalahlimbeleke ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5, khathesi sesile number efika kuma-100 and something. Kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala. I-tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilo bubelo. Into efanele sinanzelele ukuthi akukabi lama-reforms ahambelana le-constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le-democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho ukuthi ufanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echaye lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980 impumelelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sibe sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate, 97.5 kwenza ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala nokubhala inamba isamba. kodwa sesiyavota sibone 57-60% bayavotelwa akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu konke lokhu kuzakwenza abantwana bashele umfutho kwemfundo bebona utitshala babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lokho bantu bemberengwa leyinyanga singalahli imbeleko ngokufelwa sesizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota sesibhobozile khonokweli kwenzileyo siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu we-opposition endaweni leyo hhayi siyabonga mahlabe zulu singalahli imbeleko ngokufelwa
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma labezanu PF ngokhetho lolu yehlule. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Ivandla elitsha elakweleli leSuthu elisungulwe kuwonalo umnyaka libikwa kuyilo elikhokhelayo kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF liyakhala ngokuthi selingenwe yimpehla. Ngalokho ukomisari waleli bandla uMnumzana Mike Bima uthi sebeqashe ingcweti ukuthi zibaphathise ngokudinga ubufakazi obungabamba laba bantu kutho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevule ikolitshi lezemfundo yezandla iPolytech eBinga. Leli phephandaba lethi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathi ikolitshi le yakhiwe ngemva kokucelwa izakhamizi zeBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chona njani ntungwa lonke nje basakazi bohlelo esingeke siliqambe ngamabizo lonke liyazazi lini elimathi lizinika izindaba kodwa omqoka vele kakhulu ntunga lojonga yiba badala laba masini yakumsakazi lo abantu bakithi abake baphunga uvuma labo kwelilanga baphunga lapha badliwe khona ngama-election phela sengayenza so bantu liyagcina lani selingani libonakala ukuthi idlila manga uyazi ukuthi ungaphunga uba lawo kwesi sikhathi libe ndawonye labanye lani lethi hhayi lamhla lathi sikhuthile kuyabarayini ukuthi kuphela lapha elidliwe khona kutshontshele hhayi lani liyazulazisa mani lingasayenza so vumanini lani lapha elidliwe khona ukuthi hhayi lapha namhla sidliwe hhayi lapha namhla siwinile okuthi lingadliwa lipho ngokuthi lilojiwa hhayi hhayi lingasenza so mani liyaphonga seliphina lani phina abantu elandeli wenu selibona ngani hhayi into liyenzakala yazi liyasidanisa nxa lingayenza so ngepolitisini sililandele emuva okunye lawe vuma lawo ukuthi hhayi lapha lathi lisitshayile madoda sizahlanganani phambili lidinga amaphutha ukuthi kuyini kungcono engikuthandileyo okuthiwo ngomunye umnasingene ebantwaneni luyana onguyokhangele ngezama-election futhi abantu abancane kabavoti yona lani into futhi limele inanzeleli i-CCC abalandelwayo ngabantu abancane abaningi kabavoti khangele thina ngesikhathi kuthiwa sikhangele amabizo lokutshona kugcwele abantu abadala bodwa abantwana bengayi kungahlangana ukuthi abatshela athi hhayi kusinceda ngani thina khona ukhuyana kumele kunanzelele kodwa lapho eliyabe li-adresa khona bagcwala abantwana khonaukhuyana lakho kungeyinye igepu elimele inanzeleli ukuthi lingaphuma ngokuthi lingadliwa lirojiwe hhayi hhayi linganje sori
believe gawule kunjani bruru wami kunjani banjani abanye abakini khona ngapha esishoneni angikuthuki ibruru wami sori ngixolile angijalanga ukuthuka umuntu yazi ukuthi ngiyazibuza angicabanga ngawe kangikwazi yeke ungazi futhi awusuzibe ngazi kodwa ngiyacabanga ngawe ukuthi kathi izanu PF ifonywa le yafonyelwa wena wedwa kumbe abantu bonke abakhona emhlabeni ngambona mbona engani wonke umuntu olapha kungaphansi kwembuso yezanupiyefu. Wonke umuntu lapha emhlabeni kodwa bayayisola lapha erongo khona, bayisola ngoburongo, abayisoli ngoburayithi. Through ifolonywa ngumnangagwa, abantu nxa besola umnangagwa, nxa besola izanupiyefu basola umnangagwa, ngoba nxayingama nje iyiphathi phonge uphanyekwa pauthi yezanupiyefu yeze yenzela utholuke ebantwini, mbenzela utholuhle. Akula lapho ngadifendi khona, angazi madudu umnangagwa ebe rongo njani. Kutho ukuthi kawumthandi ingqambuni uyamzonda, ikumtshotshozele ukuthi enze kakhulu ububi, kutho ukuthi ufuna ukumtshaya ikhulu ngqambuni. Ngani awufuni ukumtshaya ikhulu? Ngani ukuthi uya kumncede lapho ubona khona kurongo ukuthi hayi lapha siyavuma sibili uba upresident urongo ngalokhu lalokhu lalokhu. Kikho konke uyagwanyuza uhlale phansi, ye uba upresident, ye uba upresident, kathi senguyihlo vena usiyihlo mnangagwa vena. Umuntu nje laye ophila kanjengawo. Akufundi ukuhlonipha amaNdebele kini, wahloniphe nje kwesinye isigala ukutshaya indiva lobubona ukuthi konakele ngaphi. Akho kunamathela nje engani ukuthi wawunamathele nje esigamba sesurichini program kuyayangisa lokhu. Abantu bonke bokuzwe kuma-audio lale studio zonto bakukhuluma njani. Akekho nsho yedwa okungenzeka sibi nxa kungenzeka ukuthi 2023 ZANU-PF idliwe, uyabusesawo lokulala endlini ukuthi engibeza kulanda abantu bezokubulala kadaba la ndaba lawo. Bakubona ukuthi kulokunye okushota kuwo.
Sanibonani, sanibonani. Bakwethu nonke nje balandeli baka Studio 7. Nawe mfowethu Chris Kande ohlalela indaba, mfowethu siyabonga. Mfowethu konke nje osenzela khona nokuthi sinike ithuba lokuthi nathi siphefumule, sikhibele izinsolo esinazo, noma sithi ufake impono lathi siyibonayo, noma yize noma ingasebenzi lutho, kodwa ekugcineni abanye bayakuzwa. Ngithi mfowethu ngicela nje kancane lapho ukuphawula kakhulu ngale ndoda lenithi. Ngugawule le ndoda lena, mina ngicabanga ukuthi lo mdida ikhanda lakhe lisase right, ngoba ungabona thina ngamaTheberland bakithi siyahlupheka kakhulu, and kwayena ugawule lo uyazi ukuthi siyahlupheka, kodwa ubhizi loke eprotetha izanu ombe noma yini yena ayidlayo enkulu bakithi. Engasacabangeli phela ezinye ingane, abantu abaso abantu bebabheke kahle la bantu abathakathi banenhliziyo ezimbi, ngoba phela uyabona ukuthi abanye abantu bazama ukulungisa bona babhizi bachitha baloko bethi izanu izanu. Manje inkondiso ngifowabo uzama ukulungisela yena kwayena bhize loke bhize protetizanu yini, kanti ngugawule bakithi sahluphupheka kangaka. Kodwa lokhu ngikhuluma ngoba kusenhliziyweni yami, ngiyamzonda inhliziyo yami yonke, angithandi. Kuze be ngcono lo uchuma noma uyabethi, ngiyabonga. Ngicela uyihambise le rekhoda ayizwe nalo gawule nginendaba ukuthi uzoyenza.
Studio 7, Studio 7 lijani. Kanti kubungelela bonke oChris Gande, uNtukamile Nkomo, oEzra Chikasanda, oGaino Gumede, bonke nje abasakazi, oBrenda Boy, oPrasethi Jeremiah, bonke nje elingabe lisilethela izindaba ezindaba zeqiniso, izindaba ezinhle. Ngithanda ukulibingelela ekuseni yanamhlanje, ngibonga umsebenzi womhleli wenzayo. Lokhu ezithi hhayi okezimbabha sikubekeni enkosini, asikubekeni enkosini. Inkosi yiyo ekwaziyo konke okwenzakalayo, njalo ma kungayenza siba kungavumi. Amabandla wonke abambana ahlabele ingoma wani, bahlabele ingoma wani ukuze kube le mpumelelo yeZimbabwe. Njalo bencengisa nje inkosini, ngoba inkosi yiyona eyasidalayo ukuba neZimbabwe kulunge. EZimbabwe hhayi asikutshelela ezandleni zenkosi. Ngiyabonga ekuseni yanamhlanje.
Studio 7, hello. Ngabe ninjani nonke Ntungamile nebandla, omagumede lapho nabodube? Hayi ake siphendule uGawule. Gawule, wena baba Gawule, yekela amanga. Sikhuza nsuku zonke sithi yekela amanga. Ungasitshele thini ukuthi MRP yabo yazohlasela i-police station. Unamanga, ungumuntu omdala. Unamanga wena baba, unamanga. Shuthi vele emzini wakho kuphilwa ngamanga, ngumfazi wakho, ngumntana wakho, ngumzukulu, konke ngamanga. Nawo nje usuzugugila ulikhehla uqamba amanga. MRP ayizange yahlasela i-police station. Babe yobuza ukuthi umongameli wabo usiwephi. Okay, sitsheleke manje ukuthi okay, umfo wabo kamongameli manje yena into ayiboshelwa yini? Baba, sekuseduze ukuthi sidile nawe. Sisakunyonyobela mpela sizofika kwemasishana. Ene siyabona ukuthi uyileli shona elafunda isiNdebele. Angeke ukuthi kwabulawa 40,000 yamaNdebele ube lokhu busy. Ungumuntu omdala mpela onamanga. Ube busy ngokuloko supportana namashona. Webaba, awuzame mpela ukuthi nawe ngelinye ilanga. Kubonakale mpela ukuthi uya
phuma entweni yamashona phuma entweni yezana okhulumayo ngochomo kuyithelayo wansuku zonke ohlele ekhuza nsuku zonke yekela amanga yekela ukuthengisa abantu bakini mangabe uyindebele langempela iyasicasula lento futhi iyasinyanyisa abantu abethu abasebenza ezindlapwe ngenxa yakho yonke indawo ngamashona yakho nawe olokhu tshutshe ngesithubo sezana khumula leso sithubo ugqoke elakini ibhethu lesindebele wena mdalo ngena ngqondo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokudinga ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump wachotshozela na ababefuna ukugenqula uhulumende luyaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Amalunga ekomiti le awavezanga ukuthi ngobani abazabizwa ukuzokwethula lobu bufakazi. Kambe uTrump uzaphunyuka na? Sibuze isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngilokhe ngijinga nje ngisitsho ukuthi ukuthi nje yena umntwana nje ongathule enhlanhla yena uTrump. Kodwa ke eqinisweni sibili akulanto yakhe elungileyo la ngoba ngatsho lokutsha kwesinye isikhathi ukuthi nxa kuyikuthi ama-lawyers akhe ayakasebenzi kuzamele ukuthi akazame ukusebenza sibili kanzima ukuthi amdefende entweni le. Into le iqabene sibili kakhulu. Okumele kudingisiswe ukuthi yena wayevele efuna ukwenza ngamaphepha la information leqhakathekileyo efihlakeleyo egcinwa ekhaya lapha etholakala lasetafuleni lakhe. So ke i-evidence ikhona sibili bebezama ukuyivala angithi kwathi khona lapho sokusetshiwe kwase ukukhanya sekufanga amaphepha lana ekhangelwa ukuthi kambe angabe ebanjwe ngubani akhangelwa ngubani ekhangelwa i-FBI laba bezomthetho. Yikho ke la ma-lawyers akhe asethithi wona hayi kakukhethwe umantshi lo omkhulu ozawakhangela i-special master lay-master. So ke lwalo ndoda abamkhethayo akusabonakala ukuthi ungundoda ongathi ubona kungelacala. Yena waye ephiwe ukuthi ungathi ulungile ngulwano ujaji omncane usisilwane.
Kodwa siyabona yena umnumzana Trump ubona ungani ubufakazi obukhona kulakho yini ukuthi agcine enqoba emthethwandaba kudaba lolo.
Ngibona ngathi kasoze ayiwine futhi phezulu laphana ngoba ungakhangela phezulu laphana kuvele khathesi kuyaxeka khona phana kuxegiswa yini amadoda onalala labo mama bonabana badabukele phakathi labo khona laphana khathesi ngoba bakhupha lo mthetho iRoe versus Wade liyana kwabakhathaza. So ukuthi kungabuyiswa le ekaTrump le bafike laphana bamsekele angiboni angingazi njani kayiboni njalo i-evidence aba ingathi icala abalimangalayo lapha bamangala ukuthi ikhothi leyani circuit court ayenzanga kuhle umsebenzi ukuthi izame ukumisa lokhu yano kwakufakwe ngujaji omncane. Labo sebefuna ukuthi le ikhothi enkulu imise labana abe-circuit ojaji abayi-3 labana. Manje akusoze kwenzakale khonokho angiboni kusenzakala khonokho ngoba bafake ibala elibi laphana bona ama-lawyers aka-Trump ukuthi bathi bona uTrump ule mvumo yokuthi abe lawo amaphepha lana ingesilungu loko ukuthi he's entitled to possess those papers. Eqinisweni ukuthi ayisilo qiniso lelo amaphepha lana kahulumende lana ayisiyo kaTrump. Imbuzo yakho yena le mbili mbona ngathi baba Gandhi ngingayiphendula ngalo lalolo hlobo ukuthi evidence ikhona konke kukhona ukuthi uzabotshwa hayi lapho ngizamelela into evele ngimelele yona leyo ukuthi ngibone ukuthi ubotshwa njani.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Nanso ke ingxoxo yomhlabeleli othiwa ngoJuice elo Ezra Chisa Sibanda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yeke la sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eLobengula. Thina emulini yethu sathathu. Yimi kokuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamzabethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ungubabe.
Kulile sefuna ukuzinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli kulokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo leli ngaliphiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqunda kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu. Ngikhula ngoDanchanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhona ithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engiyithanda ngiyi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-Disco Splash.
Juice uyatholakala njalo selamadlalade awathundezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijezisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook laku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music. Laku-phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinye umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana igama lamu Ezra Chisa Sibanda.
siyabonga Ezra Jesus Fund asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asibanene njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.